Soku izika disenda bagu VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe bazabekwa lamhlanje emathuneni eHeroes Acre eHarare embuthanweni ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa obekuthiwa uyagula.
Umuntu angafa amalunga awe Politburo kuZANU-PF bayabuzwa umuntu munye la munye ukuthi kanti lowo obhubhileyo uyamazi yini, singamthi liqhawe elesizwe yini, provincial, district or whatever level.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamathumi amabili lasithoba minwembili 28 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ukungathoniswa kukamsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kucatshe elinye iphepha kudaba lwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo.
Bambe Judicial Service Commission lalabo abakhangela ezomthetho eZimbabwe bathini ngabaqatshiweyo ama-prosecutor enza izinto ezinjalo?
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe abathi obe ngumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo, obe ngumphathi ntambo obona ngezokuhambisa umnumzana Joel Biki Madiza, kanye lowake waba umkhokheli wogatsha lwamajele umnumzana Paradzai Zimondi bazabekwa emathuneni eNational Heroes Acre lamhlanje njengokulungiselela kukahulumende. Abathathu laba babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki edluleyo. Unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, yena obekuthiwa kezwa kahle emzimbeni, nguye ozakhokhela umngcwabo walamhlanje. Usithandekile Mhlanga we Studio 7 wake waxoxa lomufi umnumzana Sibusiso Moyo, walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra, wafika kusibanga sika Lieutenant General kubutho leZimbabwe National Army.
Abantu be America, particularly New York, basi receive kuhle sibili. Bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo owenzakalayo eZimbabwe. Umumo oqalise mhlaka 24 November uqalisa ukungena kukamongameli welizwe uComrade E.D. Mnangagwa. So yikho ke sibe siqoqa ke nje abanye amakhampani ukuthi hayi kabalandile laba abasebe express interest kudala. So ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liyakhike.
Ithi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, kodwa abantu bakhonona ngokuthi kulamasosha agcweleyo ndawana zonke kuzigaba zonke zelizwe. Kuwenzakalani?
Akula into enjalo. If I can tell you ukuthi umuntu othiwa lisoja in the first place ngumuntu weZimbabwe and a good trainer, but umuntu uyaguga anti and angaguga umele aphume esisojeni. Umuntu angaphume esisojeni eseseya un community leader kumbe ajoin politics kumbe abe captain of industry kumbe abe yini, kuyenzakala lokho everywhere in the world.
Lawo ngamazwi omufi umnumzana Sibusiso Moyo, owayengumphathi ntambo wezobudlelwano belizwe leZimbabwe lamanye amazwe, njalo walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Kusenjalo umnumzana Joram Gumbo ilunga ledale le Politburo yebandla lezanu PF utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kuzavunyelwa imuli lezihlobo ezimbalwa kuphela emathuneni eHeroes Acre eHarare lamhlanje labanye abalutshwana abavela izigabeni ezehlukeneyo zelizwe ngenxa yegciwane lecoronavirus.
Umoyo ube ngubabazala udade wakhe elandlane laye umfazi kwesinini sami uGumbo besebenza sonke ukukhabhinethi yena ekusenethi mina ku-president Safez mina ngibambe i-constituency eMberengwa West yena ubevela ku-Emberengwa East but kungenani sibesebenza sonke ndawonye sifundisa labo esingathi thina bengabafana kundaba ze-politics lokuba ku-parliament amanyama MPs eMbelengwa ku-government yena umoyo obeyenza okuningi kakhulu ukuthi khona iZimbabwe ibe njengelizwe elizahambelana lamanye amazwe amaningi. Umathiza laye isinini sami ngoba umzukulu wami wathatha laye umzukulu wakhe and sasebenza sonke mina ngoku-Ministry of Transport and Infrastructure Development. Ngiyawazi umsebenzi ewuyenza nguye owayenza ama-drawings ethu ku-Harare International Airport, Victoria Airport, le eminye imisebenzi emikhulu. The retired general uZimondi ngibe ngimazi kakhulu njengomuntu okade laye ungathi alisilo qawo ungathi mpela is just an ordinary villager umuntu okade ezithulele. So we've just lost comrades because of this pandemic. So kuyangihlupha kakhulu ukuthi ngikhulume le ndaba zabo.
Lilungisa umngcwabo wabo njengebandla lezanu PF.
Umuntu angafa amalunga awePolitiko kuzanu PF bayabuzwa umuntu munye lamunye ukuthi kanti lowo obhubhileyo uyamazi yini, singamthi liqhawe elesizwe yini, provincial, district or whatever level. So yikho esikwenza mina ngokupolitibiro. So amajaha lawa amathathu sonke savumelana ukuthi asikhulumi le ndaba yabo ngamaqhawe elizwe. Ipolitibiro nxa sebebuziwe bonke bangakhuluma lokho bakwaziyo ndeni upresident senika irespect yangukhona ekugcineni.
Umnumzana Joram Gumbo lilunga ledale lePolitburo yebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi sikhona isifo se-COVID-19. Kuyadingeka ukuthi sonke sithathe amanyathela okuzivikela ngokuba kuyafikwa. Ukufa lokhu akukhethi muntu, ungabe ulesihlalo ngabe ungelaso, ungabe ungubani, akula ndaba lalokho, kuyahlasela noma ngubani. Ngakho-ke izwe sonke abantu bonke emhlabeni kumele bazivikele ngokulandela amanyathela la ukuthiwa kathathwe iWorld Health Organization ukuze abantu baphephe kulokho. Kodwa ke ngingakhuluma ngisisho kanjalo ngibuye futhi ngisole ukuthi kuthethe isikhathi eside kulaleso abasipha sona ngokomthetho ukuthi bababeke ethina abasitshela sona isiso leso abasilandelayo kuhulumende. Yikho khona lokho esihluphana ngakho ukuthi bakhuluma okunye benze okunye, batshela thina okunye benze okunye, batshaya umthetho bangawulandeli. Yikho esithi lawlessness yona leyo.
Ukufa buthumuthumu kweziphathamandla zikahulumende lezi lamalunga ezanu PF amaningi ngeviki edluleyo, singathi kukhona yini uhulumende akufundileyo kulokho okungenza mhlawumbe alethe inguquko lapha ezibhedlela?
Ongafundiyo ekufeni uyabe yisiwula, kumele babe sebefundile kakhulu. Ukufunda okukhulu yikuthi bakwazi ukuthi ikufa lokhu kukhona phakathi kwabantu, sonke simele sizivikele kungakhathalekile ukuthi ungakanani ngokwesihlalo. Kanti-ke kabalandele njalo imithetho yonke ebekiweyo kungakhathalekile ukuthi basezihlalweni. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukufa komuntu kungakhathalekile ukuthi usesihlalweni ekumbe ungaphi kuliphi bandla, akusonto enhle ongayithokoza kuchazela ukuthi umuntu uyafa kodwa ke uhulumende kumele afunde ukuthi ukufa kukhona thatha amanyathela okuvikela wonke umuntu bazivikele labo baye kuye emadilini njengalokho ekade sikubona la kuma birthday party babe sebefundile kakhulu.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana sike sambona egcona odokotela esithi babulala amalunga ezanu PF ngabomo lanxa nje esuke waxolisa ungathini ngalokho.
Ayikho nje yona lento abayikhulumayo bakhuluma ubula nje obungayindawo abantu bebadala abantu besezihlalweni ezinkulu khona lokho abakukhulumayo yikho ukuzagcina kufinyelele ebantwini ukuthi bathi besifa bebulawa yi-COVID-19 bacaba ngokuthi bathakathiwe. Yona leyo mfundiso yiyo engafanelanga. Akula dokotela obulala umuntu lapha abantu bayafa ngokufa kukhona njengoba sihlala sisitho abajwayelanga ukwelatshwa lapha eZimbabwe bajwayele ukwelatshwa phetheya. Ngakho izandla zabodokotela bezimbabwe abazithembi bazibona zingafanelanga zingafundanga kodwa ke odokotela basebenza ngaphansi kobunzima obukhulu kakhulu besenza konke abangakwenza kungela mithi ukuvikela abantu. Into ayikhulumileyo uMangwana lalo omnye olandelela nxa sebexolisile kuyinto embi kakhulu ukufa kodokotela icala elinje.
Umnumzana efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithobaminwembili 28 ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kwamahloliweyo elizweni jikelele kutholakale abangamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lasithobaminwembili 358 belegcikwane le-coronavirus. Idolobho leHarare njengensukwini yilo elikhokhelayo kumanani ngababhubhileyo abalichumi lantathu 13 lababanjwe leli gciwane abalikhulu lamachumi ayithobaminwemunye 159. Asebebhubhile elizweni lonke jikelele selokhu kwaqhamuka leli gciwane nyakenye sebeyinkulungwane eyodwa lekhulu elilokuthathu 1103.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Ukungathonyiswa kukamsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kucatshe elinye iphepha likamtshutshisi kudaba lesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo. Usikhala otheswa icala lokuqamba amanga ngoba wathumela enkundleni zobulembu umfanekiso kamabonakude wawutshengisa omunye umama ethwele usane esithi luchaywe lipholisa laze lafa uselamaviki ambalwa esesitokisini elokhu encitshwa ukuhlawula imali yebail. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ambeji Judicial Service Commission lalabo abakhangele ezomthetho eZimbabwe bathini ngabaqhatshiweyo ama-prosecutor enza izinto ezinjalo? Isikhathi sasithembele ku-Constitutional Court naku-High Court kodwa ke nampo ama-prosecutor ama-magistrate namhla sesenza njengontelejah lomvundla bephekana ngegazi labanye abantu. Sibona ngani uhulumende lo gala nhloni. I-State Service Commission i-found incedi ukwenzela ukuthi umbuso wabaningi lama courts aqhube umsebenzi wabo ngemfanelo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala?
Uma kuliqiniso ukuthi u-magistrate lo wathi ufuna ukukhawulisa usikhala ngenxa yokuthi uhambe egqamase esithi yena sewathuliswa amacala amaningi adlula 65 engazange ibotshwe, yikho ke nasefuna ukumkhawulisa ngamazwi lokhu kukhomba mhlophe ukuthi omagistrate abasalandela umthetho sebelandela amahungahunga e-social media.
Manje lithi kwenziweni?
Sokusobala ukuthi amanye ama-magistrate lama-prosecutors asebenzisa inzondo, abasebenzisa i-evidence lomthetho. Sesile full evidence, sesilobufakazi obukhulu kakhulu ukuthi amanye ama-prosecutor enza umsebenzi ngokuqopha abantu hathi kulandela umthetho. Kungaba njani ukuthi i-Judicial Service Commission i-discipline laba bantu ngoba abalandeli umthetho kufanana lo driver o-negligent othi hayi tete ngigxoba umntwana anzani yimbozi. I-negligence ngingantshela singalingasitshela sibili ukuthi ama-magistrate lama-prosecutors angaxhamasa sibili ethi la ethi bengalungiselanga icala leli umuntu seqeda 2 weeks ebotshelwe engala freedom yakhe yena i-constitution isitsho mhlophe ukuthi umuntu ole-allegation umsulwa until found guilty by the competent court. Ngalokho mahlaba izulu sibona ngani ama-commission akhona ku-constitution kuthiwa afanele ancedise kube le-democracy to enhance democratic principles. Judicial Service Commission kakathe kakhulu ngoba yiyo fanele izimele wodwa ingatshengisi inketa abajani. Kodwa lapho sesibona ukuthi sibe lama-sides abasalandela umthetho. Ngalokho sizaba ngabantu very soon esizakwenza izihambo sisiya approach i-Judicial Service Commission ngobufakazisi labo obukuthi amanye amajaha lamantombazana ngikhona ngali sesenza into zebandla zamabandla hhayi ezomthetho.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi amazwe athi ele-China lele-Russia asithembise ukuphathisa uhulumende weZimbabwe ngomuthi wamajekiseni okuvimba igciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulomama weMatobo oleminyaka engu-48 wancedisa omunye ubaba ayethandana naye oleminyaka engu-36 ukuthi badlwengule umntwana kamama lo owayeleminyaka elithumi lantathu 13 waze wazithwala lumntwana. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela lonke. Ngiyadinga shuwa, ngicela lingidlalele umlayezo wami lowo. Ngidinga uJoseph Sibanda owasefelabhusi, wayesebenza eBentwood ngabo-1980 kathesi kuthiwa uzakalela eMtumbane. Ngiyacela ukuthi ongabe emazi angincede bakithi angifonele kunamba ezithi 0782602307. Ngubaba wami shuwa ngiyamdinga, sengile minyaka eminingi ngimdinga ngingamboni. Ngiyacela kubo bonke abasefelabhusi abangabe besazi uJoseph Sibanda owayesebenza ekampani ekuthiwa yi-Bentwood ngoko-1962 iminyaka yakhe. Ngiyacela lingincede basakazi, lingidlalele umlayezo wami lo.
Ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 kanye labalaleli, ngithi usuku oluhle. Msakazi wami into ebukhulunywa nguNick Mankwana ayehlanga kuthi nabanye abantu bayashona i-COVID-19 day night every day, bashona kwelakithi abantu kule COVID-19. Namhlanje sokusiva ama-ministers eqala ukuthi ama-ministers bula ngodokotela, mayithi ama-ministers bula ngodokotela abantu bona bula ngobani? Kusho ukuthi abantu laba bula yi-ZANU-PF cause ngima ukuthi babula ngodokotela oma-ministers. Khona kunini abantu befa ezophela namhlanje ukuthi abantu ama-ministers bula ngodokotela? Aba bafileyo abantu bafe kanjani? Kumele sichaze ngathi befe kanjani. Abantu be-ZANU-PF abanani nabanye abantu, babhekana nabodokotela amapoketa ukuthi so kufe abaministers beqala ukukhuluma olwalongo yongakhulumi sekukhuma manje uhulumende we-ZANU-PF something ezibaba samfune akaphume cause uyehlulekile, uyazihlulekela.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani. sanibona nimthokozo omuhle njalo makhumbonke omhlaba nginombuzo nginombuzo boka ungazi ukuthi ungafika njani kukhaya moyo nginombuzo mphelo ongimfisi ukukhaya moyo ngazi ukuthi ungafika kanjani ukuthi mayithi sisize simthokazi sifanele sikhale nabashonile abezana babulewe iCovid uchaza ukuthini ngoba into ekhulumayo it doesn't make sense ngoba esikubonayo thina sisizwe somthokazi sigcwele amazwe nje kungakuyindaba izano nalo baba sengimkhohlisa igama lakho thina mayibuzwa umlungu ukuthi isenzo sikanangagwa sokushona kwabantu negunkurawundi was a mistake ukuthi uzizwile yini ukuthi uzama ukuthini noma ukhulume nje ngoba engezwanga ukuthi ubuzwe uthini ngesingisi ngoba into abayikhulumayo beyiduka moyo nalo bhuti ayizwakali bathi ngubani mugana singathi njalo nje abayizwakali kahle kahle basixhaphaza laba bantu angazi ukuthi bengafika kanjani ukuthi asichazele ukuthi uqonde ukuthini ngale nkulumo yakhe ukuthi abantu sifanele singarejoyise ukufa kwamasela la achithele ilizwe
bonani sanibonani abantu bakithi linjani ngezindawo siyezwa nje ugawule lo okuqamba amanga ethi lo mkhushane siwulala iziphathamandla zezane u-P F esikhalakhalisa kanti bona nxa bebulala abantu ubathi kumnandi yini nxa behlukumeza abantu ngale ndlela bona babesithi kumnandi na nxa bekhala bethi umkhushane siwulala iziphathamandla zezane u-P F kanti kumele ubulale ubani kumele kufa umtaka bani kanti bona akusho bantu yini abafayo okuthiwa uthando usubulala izanupi amasela wezanupi isiphathamana zezanupi kumele ubulale ubani kahle kahle kanti labo bantu abafayo bona akuso bantu yini okumele kuthiwa bona usenza wrong angithi labo wona amasela wezanupi ngabantu labo kumele befe ngoba bona bahlukumeza abantu elizweni yikho kubethusa kumele befe labo ba-right befe hayi nje abakhalelwa akula mntu olendaba lakho ukuthi kufe bani zilongo besifa kuphela thina sithi ku-right abantu bathwele nzima ngabo labantu bahlupheka abantu bagcwele amazwe bathwele izinto ngalawo amasela wezanu p f ahlukumeza abantu elizweni ilizwe liphelile nandiya and liqhubeka liphela lisiya phambili and okunye izibhedlela zitholakala ezingelalutho isikhathi sonke izibhedlela ezibe zingelamithi lezi bayala ukuthenga imithi phambi kwabantu bona nxa bephethe ikhada baflya bayishayina bayala ukuthenga imithi lapha phambi kwazulu abantu bahafa ezibhedlela baphela la sekubuhlungu manje ngoba sekusipha amasela wabo sekusipha ababulali babo abafe labo njengabantu laba abababulalayo kabafi
salibonani basakazi nabathandi be studio 7 lona okhuluma ngiGift Sonduku bengifuna ukuphendula leya indoda leya nokuthiwa ngu Simon Khaya Moyo ngimzwile laphana phatheka kabi mayizizalwane zaseZimbabwe zihleka zize ziqethuke makusifa bathile city is not an African maba izizalwane zeZimbabwe zezijabula kanti ngesikhathi labo bantu izigilamkhuba lezo zivulala abantu ngegu ground abanye bebulala ama supporters ze-MTC abanye bebulala ama-protesters ngama-last election leso sikhathi kwakuyi-African wayengasolanga yena ukuthi ukubulala abantu akusi-African angini ngesikhathi se-ground yena wayekubona ku-right kuyi-African manje yena sekhalela ukuthi abantu besileke beze beqethuke nje kuma-Facebook hhayi uSimon Mkhaya akazame ebe yindoda mane engadedese indoda endala njalo into ofanele beyaziwani ukuthi lakithi emakhaya makufuthubayi izakamuzi ziyajabula yabona so ma kungabe kulo thuba yofileyo abantu bejabula ungabasoli izani sijwayele ukuhlala irika manje sifuna ukurika labantu abakhalayo izani ijwayele ukuthi kona masivotela uhulumeni esimfunayo irika ifake izani manje sifuna ukurika labakhalayo ngeke kulungi ngeke kwenzeke lokho so yena uKhaya mayibone ngathi kumbe thina sihleka kakhulu size siqethuke efuna ukubakhalisa akathathi ifamily yakhe ngethathi ungani segugile vele thathe labazukulu ethole khona esozivele ebakhalisa thina sila nyembezi zokudlala thina sakala kakhulu kushusibulawela izihlobo ngekho ground so okolokho nje uzama ukukwenza akame kancane ngariga konke kodwa ukuthi abantu abasiza izizwane ukukhala ukuthi uzabariga kakhohlwe phelile lokho sikhathele thina ngezizane kuyala noma zokuthiwa kona kulugudliwa inyama yamahari i-National Sports Stadium abantu abayigcwalisi i-National Sports bayayizonda izizane kufanele behlale bekwazi lokukhaya ngiyabonga ngokuhlala kusethembisa
lakithi lapha hayi kambe sure uma kungabe umuntu okhuluma amagamani njengakanike mangwana ungumuntu nje ongayishoye ezane angithi kade yakho felejele
salibonani
basakazi be-Studio 7 eminyakeni omusha siyalihalalisela ingene kahle eminyakeni omusha siyabonga nathi siphilile likhuluma loNcube sendaweni yaseGoli yabonga kakhulu eminyakeni omusha ikhule kakhulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezeMelika amalunga edale le-Senate lakwele Melika afungisiwe ukuthonisa icala likamnumzana Donald Trump owayengumongameli owetheswa icala lokutshotshozela umvukela kumele kube lamalunga e-Senate ayisilinganiso sokubili kokuthathu 2/3 ngesilungu ukuze umnumzana Trump atholakale elecala kodwa elinye ilunga le-Senate umnumzana Rand Paul uthi uTrump akumelanga athoniswe ngoba engasomongameli welizwe kwase kuvotwa. Impumela yalivoti itshengise ukuba amalunga ama-Republicans angamachumi amane lanhlanu 45 avote evumelana lo mnumzana Rand Paul. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson othi umbuso kamongameli Joe Biden awukacace ukuthi umi njani.
Kunzima ukuthi sikhulume kakhulu ngokubusa kwakhe ngoba engakabusi ungena nje embusweni kodwa singabuyela emva ke sinanzelele nje indlela abantu beke benhlanganiso yakhe akade besenza ngayo ngibona ngathi nxa sisiza sesikhuluma ngokwe-economy ngibona ngathi bayasilele yebo umnumzana Trump wenze kahle kakhulu nxa sisiza lapha ngezomnotho uletha amafekithali lapha lemisebenzi isiba kwinto chekile ukuthi ilizwe nxa lilizwe libe le industry engathi iphilile sibili nxa kulento engenziwa lapha ekhaya akulesizathu sokuthi sibe silokhu sisiyathenga kwamanye amazwe engibona ngathi lapho umnumzana Trump wenze kahle kakhulu ngakho uBiden nxa sisiza ngapha kwezomnotho kangimbone ngathi ule khona elinjengaleka umnumzana uTrump into abantu abamthandile yona yindlela yokuthi bayagqiquzela kakhulu ukuzwana phecelezi indaba ye-racism le esihluphile kangaka elizweni kubo beze ngathi banamazwi amahle bayathandwa ngabantu abansundu ngendlela ye-approach yabo abayenzayo ku-racism kodwa ke asidli ukuzwana phela ngithi kufanele ukuthi abantu basebenze kufanele ukuthi abantu babe lelungelo kufanele babe lamathuba okwenza amabhizinisi ukuze kube khona isinkwa phela endlini
obengumongameli omnumzana na Donald Trump bamethesa amacala ukuthi ube sehluleka ukuthi alwisane lo kubhano lelo olwe coronavirus ubona ngani umnumzana umongameli Joe Biden yena uzenelisa yini ukuthi asebenze ngcono
nxa sokushiya lapha emkhuhlaneni we-COVID-19 sikhangele okwenziwe ngumnumzana uTrump mhlawumbe ngithi lokuzenziwa ngumnumzana uBiden kasike siyekeleni ukwenza ngathi ngumlando wabo laba bantu ukuze bazame ukuthi baqede ukumemetheka kwalo mkhuhlane uZulu wonke laye plays a part lapha ngoba ke bani sibancedise kakhulu kodwa ke ngokubona kwami sesisiza ngapha emithini engasiza kulo mkhuhlane we-COVID yebo lokhu ngibona ngathi kuphathelene le economics futhi ngibona ngathi umnumzana uBiden ngokukhuluma kwakhe uyathembisa ukuthi yena uzakwenza ngcono kulo Trump singazi njalo ukuthi uzakwenza ngoba esikubona kuBiden manje zinkulumo kuphela ithuba lokuthi sibone izinto zakhe kalikafiki ngabe ngibona ngathi kake silindeni okwamanje singakhangeli omunye phakathi kwalabo bomnumzane angathi yena wenze ngcono kulomunye kumbe uzenza ngcono kulomunye kasilindeni sibe lethemba lokuthi njengoba yena sethethe intambo zombuso sibe lethemba lokuthi uzenza ngcono kodwa ke umnumzane uthanga ngibona ngathi la uzamile mpela
lo ngumnumzana Jerry Thwala Jackson isizwalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe bazabekwa lamhlanje embuthanweni ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga obekuthiwa uyagula ukungathoniswa kukamsekeli kamgcini isihlalo webandla le MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kucatshe elinye iphepha likamchuchisi kudaba lesicelo sakhe sokuthi akhululwe nemali yesibambiso sokudale inkulumo. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande.